so unawo sibili amathethi lama investments amaningi kodwa kuzaba nzima sibili ukuthi sibe kwazi ukuthi lapho lokho abakuthekisayo ngokwama individuals yini ngokutsho kwabo kumbe kuzancedisa abantu abaningi. Okunye kwangikhona amathethi abuyayo khathesi sibona njengani baye besenzela izinto zabo ezama-individuals kodwa becatsha besithi bona bancedisa abantu abaningi. So angazi ukuthi uhulumende uzakwenza njani ukuthi abekwazi ukuthi i-investment lay izanceda uZulu kumbe izanceda umfundisi.
Ye mfundisi Sibanda, wena uthini ngodaba lona?
Uhulumende engafakile umthetho bekumele engene phansi ilizwe lonke akhulume labakhokheli bamabandla kube lokuzwisisana lesivumelwano sokuthi iyaqhutshwa kanjani. Ngenxa yokuthi okokuqala nxa sikhangele umthetho we-income tax ovele ukhona ubusithi wona abantu abamabandla akumelanga ukuthi imali zabo zicutshwe ngokwe-tax ukuze bebhadala-ke i-tax kungabe kumbe kuzimali ezetshumi kungabe kumbe kuzimali ezilethwa ngabantu nje ebandleni umthetho ubusithi awuthathwa leyo mali ngoba siyananzela ukuthi kulamali amabandla singakhangela amabandla la amadala anjengekatolika siyakwazi ukuba nxa bona kumbe besithi engxenye banebhizinisi eyokuthengisa amabhuku kumbe banebhizinisi eyokuthengisa ama-rosary kumbe sikhangela o-Brethren in Christ abalamabhizinisi ama-bookstores siyazi ukuthi imali yonke liyana ayisetshenziswa ebantwini kodwa iyathatha ihanjiswe kuzintandane iyathatha ihanjiswe kubafelokazi. Ngakho uhulumende bekumele ukuthi aqala akhulume lamabandla kokuqala.
Ye ngiphenduke kuwe mnumzana kuJera, wena ungathini nxa ukhangela ukubana uhulumende kasoze athathe umthelo ama-taxes kumali yomnikelo uzathatha kwe-investment, ukubona njani?
Ubona njengani ubezama ukuthi engahluthwa ngabantu abaningi ngoba sibona njengani uhulumende usele buhlobo labantu abaningi abakhokhela amathethi lawa, so yikho bengafuni ukuthi bathathe izimali zomnikelo. Kodwa okuthiwa ngubaba uSibanda liqiniso sibile ukuthi nxa lifuna ukuthi litshintshe umthetho libe lo munye umthetho obuyayo kumele lihlale phansi labantu esingathi abaza-afekthwa ngumthetho lowo libachazisele ukuthi lifuna ukuthi kwenzakale kanjani ukuthi labo balichazisele kumbe babekwazi hatshi ukubala emaphepheni ukuthi uhulumende usenza lokhu lalokhu lalokhu. Kodwa ngibona njengani uhulumende uzama ukuthi egcine izimali kumbe ezuze izimali ngendlela ezingayisizi.
Mfundisi Sibanda, siyabona lapha ukubana ezinkonzweni zakathesi lapho yezwa kuthiwa kube kulabantu abangu 500 kumbe 600,000. Asithi abantu labana benze iminikelo, awubone na kungaba lithuba likahulumende ukuthi asebenzise yona leyana imali ukuthuthukisa uZulu?
Udubesilalo ukuthi uhulumende wethu nxa sikhangela i-budget yakhe eyabe ikhulunywa ngubaba uChinamasa, asizake sibone li-budget kahulumende isiba le ndaba kakhulu ngokudubeka kwabantu. Kutho ukuthi nxa sikhangela esingathi ngesilungu ama-allocations ukuthi inani eliphiwa izinto, siyabona ukuthi uhulumende wethu ukhangele uzikhangele yena. Siyabona ukuthi laba be-defense abesibutho yibo abathola imali eningi, lalaba abasebenza bekhangele upresident abe-president's office yikho kuba le mali eningi kakhulu. Kodwa ezikolo ezibhedlela ku-social welfare lapho kule ntandane labaswele kwazi khona uhulumende kafaki imali eningi. Ngakho imali le nxa isemabandleni iba ngcono ngenxa yokuthi siyabona amabandla amadala iKatolika, siyabona o-Brethren in Christ, siyabona amalandani, bonke ama-Methodist lama-Anglican, bonke laba siyakwazi ukuba lama-Pentecostal abatsha bazihlupha kakhulu ngabantu abadubekayo. Loba ngalo basikhangela lala amabandla amatsha lawa asephatha abantu ngodumo omagayo emakandiyo, siyababona njalo bengena lawo benika izintandane benika abafelokazi izinto. Uhulumende kakwenzi konke lokho.